yacho ingoma yathi sokuphinde kwaba njalo lonyaka ngomnyaka ophelileyo ngasikhathi sinye iningi labantu abahlala kule Britane lehluleka ukuya ekhaya livinjwa imithetho yafakwa nguhulumende wakulelo enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwathiwa abantu bahlale phansi bangayindawo balungiselele njalo lonyaka nanko omunye umkhakha obizwa B.1.1.529 ovundululwe kwele South Africa. Amaphupho honke asephelele phansi ngoba uhulumende weBrithani sevalile njalo indiza eziya eZimbabwe neSouth Africa. Unkosikazi Sisa ose ohlala edorobheni leLondon uthi usephelelwe.
Thina abanye besesithengile amatikiti endiza mtshina vele sesilungiselele nje uhamba tikitiki nampo besivalela phandle. Ngibuhlungu kakhulu ngoba indaba yokuthi maphonga ukuthi basivalele nje basifake ku-red zone just like that kuze kube nini siphethwe kanje.
Omunye obekhalela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi unkosazana Christine Ncube wedorobheni le-Dublin kwele-Republic of Ireland.
Uyazi ngimadanelo mavi bengithembele ukuthi ngizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba. Pho indiza sezivaliwe asakwanisi futhi ukuhamba. Sekuzaba i-problem futhi ukuthi sithole ama-refunds ethu kuma-airlines ngoba indaba le COVID sisithwalise nzima bese sithembile ukuthi siyabe silemuli zethu ekhaya kodwa-ke hhayi kwahlule futhi.
Umnumzana Khumbu Mabaso edorobheni leLeicester uthi uMadolo Manzi ubelungiselele imuli yakhe ukuyakwenza umcimbi ekhaya bahlabe imbuzi bajabule uhlangana lezi hlobo. Bemela bakatheke namhlanje ntambama.
Sithola ama-email ekuseni ukuthi amatikiti ethu secanceliwe no refund, sithola ngama-refund kubuhlungu kakhulu lokhu. Ngoba bengithenga amatikiti ami lemuli yami singu-5. Imali yonke idliwe ngama-agency. Besicabanga ukuthi sizoba labazali lemuli zethu ekhaya khona ngale sikholise. Asikwazi ukuthi sizoyenza kanjani ngoba lasemsebenzini besithetha ama-holiday. Sizitshela ukuthi siyaba sisekhamayo sesiyaba siloko sibhoda ngendlu khonapha emakhazeni.
Kulabanye abavele sebefikile eZimbabwe kodwa kusabuyeleki ngoba indiza mtshina ababuya ngazo sezimisiwe. Unkosikazi Belinda Nkomo ukubulawayo kwamanje ubezobika unina owabhubhayo ngeviki epheleleyo ukhala ezimathonsi.
Ngibuye ngisuka e-UK lo mna wami uSihle mhlaka 20 November sizobe kumama ositshiyileyo. Bekumele sibuyele mhlaka 30 November kodwa we received emails ukuthi ama-flight ethu has been cancelled by Emirates. Ngitshiye abantu abami abathathu omncane le-9 months baloyise eBirmingham. Sengiphelelwe, inhliziyo yami ibuhlungu futhi.
Unkosazana Precious Dube weBelfast eNorthern Ireland unomlezo kumza wakhe oye mhlangabeza kule South Africa osekumele abuyele ekhaya ngoba uMadube kasezi.
Bekumele ngikade ngolwesibili so bamfakele umlayezo lapha bathi amaframa china avaliwa akusahanjwa akuhambeki. So into ekhona lapha ikuthi ngikwazise mzala ukuthi kwehlule la this year ukuthi ngihambe ekhaya bese ngibophile impela izikhwama labantwana sengilungisile sengilungele ukuthi ngiyadonsa ngolwesibili lalonyaka kwehlule ngiyabe ngikhona lapha.
Baningi kakhulu abantu abathenge amatikiti endiza abafuna kuya ekhaya. Unkosazana Sikoluhle Mzila Nkata uthi ukujova kwakhe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 akumncedanga.
Kade sikhangelele ukuthi sizahamba ekhaya siyedlala ikhisimusi labadala labanye abasekhaya. Kubuhlungu kakhulu ngoba xa ungumuntu usuthengile itikiti uzimisele ukuthi uyahamba bavale. Sitshela ukuthi kumele sithathe le vaccine kodwa siyithathile ivaccine yangkhona akusebenzela kusincedi ngalutho besiyithathelani xa kungasincedi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wale South Africa ukhuthaza amazwe asentshonalanga okuhlanganisela iBrithani, i-EU ilemelika ukuthi akhiphe izinqubo zokuvimba indiza lezivakathi ngoba babulala ezomnotho wamazwe eningizimu yase-Afrika kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Amakhampani awendiza mtshina afana labo Emirates Airlines leQatar Airways bonke bathe bona balandela izinqumo zamazwe lapho abaphaphela khona. Babuye bathi bazabisela imali yonke kulabo abathenga amatikiti. Ngibe lesitudio 7 igama lakho Jesus Banda.